Yakhala kunjalo Gandhi kunso lonke ukuthi sina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende ihlanganiso ekuhulumende sivumela ilungelo lezihlobo ukuthi zenze ezifisa ngakho konke kade bekwenza kade kuvunyelwana but njalo nxa sekwenzakele kutho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singazifaki khona.
Ye manje udaba lwendlu-ke i-blue roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuye?
Hhayi lolu ludaba olusegudwini njengoba ngatsho kuvike phele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo okuthi khona indlu le inikezwe umufi kodwa uhlelo lolu lwaqala sengakatshoni kathesi njengoba setshonile sekungokunye siza kubona ukuthi siza kubamba njani njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakala kusikhandi isakhangele kungcwatshwa kwakhe singazi ukuthi lokho esiza kulandela njengokuba sesikuhlelile malana ngokuthi siyinike umnikazi esaphila kathesi sasikwazi ukuthi sebeza kubamba njani abadala sizawukhangela sizalitshela.
Kanti manje i-mausoleum le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sekuzahamba njani?
Hathi yikho engikuthiwa ukuthi khona isifiso sezihlobo zakhe sesithe abekwe lapho bekwe khona ngingazi ukuthi kuyakhelwani i-mausoleum le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo but ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonokho.